Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWILD, bathi babone belomlandu wokutholisa umama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa. Bethi uswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama, njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emgodweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Usually, mama bone bathi siya lobuchapha ematoilet. Befica ukuthi ematoilet kuyabe kuminyene, bafica ukuthi ayenye sewusegcwele. Benzele phansi idoti kungasangeneki. Kube le challenge ukuthi akula manzi ematoilet, besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu etoilet lapha. Ufica ku queue vele abantu belayinile kungangeneki phakathi ematoilet, but siyabonga nxa ukuthi sebenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo, kungakho bebone kungumlandu wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kuyadinga ukuthi anayo indawo yokuzinceda nxa sethethe waphatheka. Ngokunjalo mama nawamele nje abantu basemsebenzini muntu wendawo zokuthi bazincede nxa sekuthe baphatheka. Njalo futhi okumqokayo ukuthi sikunenzelayo ukuthi mama phela ama-toilets amaningi asebenzi khonapha emkambo. Yikho kumaviki ambalwa edluleyo kuyoba le kesi yomama lona ukuthi watshaywa igetsi emgodweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungala toilet. So sibone kungumlando ukuthi sizame khona okuncane silapho sixhase iBulawayo Council sile WILD kuze si-renovate this toilet. So our hope is that ama vendors bazalobuntu and bazame ukuthi babone indawo leyo iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadilizi into ezenziwe phakathi.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama eWomen's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
And njengenhlanganiso thina sisebenza labomama kakhulu, and we want to see ukuthi umuntu ongumama indawo yakhe ihlanzekile and njalo she's able to enjoy her freedom. So business abeyenza without having to worry ukuthi kambe uza ama facilities nxa isiyangaphandle uzasebenzisa ama facilities ngapi. And fanele ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama napkin for abantwana ukuze ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama napkin. So indawo le siyilungise during i 16 days of activism. Sisithi na ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukuchaya kuphela physically but also konkani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama facilities anjengama toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli wecommittee ye health and housing ecouncilini yakobulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njengecity council abantu baduba ngokuthatha khona ukhana kwizinto okoku clean toilet abuye avandalize ini impompo athathe impompo right kwampanga isesebenzisile isambuzi uzageza ngapi nje usethethe ama tissues zonke bayathatha akulanto abangayithathiyo konke ama imithanyelo bayithatha konke ama sanitizer bayathatha asikwazi ukuthi kanti uBulawayo singamncedisa njani and asikwazi ukuthi singakunqamela njani khona lokhu abakwenzayo ukuthatha into engaso yabo vele kukhanyazana besaba abantu sinjani sokufuza ukuthi khona nalapha kube yipay toilet senzela ukuthi sithenge ini equipment yokuklina lama tissues.
Umunicipal wakobulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngakho ke uthi izambuzi zingokunye okudingakalayo empilweni yomuntu wonke okumele zilondolozwe zihlanzekile ngokusebenzelana kwabazisebenzisayo labekhansili. Izambuzi lezi ziqheliswe kwaba le ndawo zokutshintshela abantwana izitshubo, indawo eziqondileyo zokulahla ingcekeza njalo zapendwa kakutsha. UZulu ukhuthazwa ukuba aphathe kuhle izambuzi lezi lokungabi lobuchapha bokulahlela ingcekeza ndawana yonke ngoba kungela muntu ozabuya ezogezisa loba ukuthanyela. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.